kodwa okuleqiniso ikuthi khona njengabantu abantu njalo njengenhlangano eMRP we have petitioned the education ministry, we have petitioned almost those vital ministries kodwa lanamhlanje lokhu bengakasiphenduli siba petitiona ngama irregularities lama challenges esiwatholayo njengabantu bezindebeleni. So ke lokhu okwenzakeleyo laphana esifeni ukuthi we took that opportunity ngoba uhulumende ebekhona direct Mancama simtshengise umbhalo, simtshengise lokhu esikuzwayo. Kuzonanzelela ukuthi akula nhlamba njalo akula politiki ekade ikhona kulwana mbhalo kodwa okade kukhona bekuliqiniso. Besikuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama-tribalist anjengomnanga kagwala yomgaba. Uzothola ukuthi ngo-1982 abantu bakithi abaningi they went e-South Africa undocumented bebalekela umbhucazwe owathatha from 1982 up to 1986.
Njengabasakhulayo lina lithini ngodaba lokubulawa kukaNyathi lokuswelakala kwemisebenzi?
Bro, uzonanzelela ukuthi almost half of abantu abaningi kumbe ngithi bonke abantu ade be-attendile ngabantu bemthwakazi njalo kusunanzelela ukuthi bonke abaningi ngobuningi njalo bangama-members alelo bandla. Kodwa esikwenzileyo indima enkulu esiyidlalileyo ikakhulu ngapha abantu abatsha koBulawayo sihlangabezile umzimba kamuyi emgwaqweni lwana uSolobhoni waze wangena laphana endlini agcinelwa kiyo ngobuningi sihlabela simkhumbula njalo sikhondema futhi leso senzo esiyenziwe i-Operation Dudula engaphansi kukaNhlanhla Lux.